Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 24 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Izisebenzi eqinisweni akulanto ebambeka izikhathi eziphumelayo.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngenxa yokudula kwezinto lokudilika komnotho.
Asisela ama-province ngoba imali iphelela emoyeni bona la ama-2%.
Abaphila ngokuthengisa esitaladeni labo bathi bazadlala ikhisimusi besebunzimeni obukhulu ngoba kungasela nzuzo abayitholayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 27 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abazinkulungwane phose ezimbili 1940 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle lubika njalo ukuthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,370 kuthi abahlatshwe esibili baphose babe linani elifanayo 10,148. Abaphethwe ngumkhuhlane lo sikhuluma nje sebephezu kwezinkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu 45,180. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abantu abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngoba behlulekile ukuthenga ezifela emlonyeni ngenxa yokudilika komnotho lokudula kwezinto. Ithi njalo kwenze umumo wabamubi ngamandla ngomkhuhlane we-coronavirus wona obangele ukuthi izisebenzi eziningi zilahlekelwe imisebenzi ngoba amankampani evaliwe. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso emhlubulweni ongentshonalanga kwelizwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Izisebenzi bezishidula zisebenza nzima okomnyaka wonke. Kodwa eqinisweni ukuthi izisebenzi konke bezikwenza zifaka amandlazo zisebenzisa ingqondo zisebenza lobungcithi babo kungatshe ezijene emsebenzini. Kuyafana nje singathi thina kube isithukuthuku senja isiphelela eboyeni. Ngesizathu sokuthi izisebenzi eqinisweni akulanto ebambeka izingathi ziphumelayo. Ngokunjalo ke kulokukhonona, kulokukhathazeka, kulokuhlukumezeka kwezisebenzi lemuli zabo. Ngesizathu sokuthi umnyaka usuphelile ukuthi ungakhangele mvuthu usebenzelena kukhanye lutho. Kodwa singakutsho ukuthi lanxa kunjalo kuzisebenzi ngabona akube kube yisifundo esihle kulomnyaka ukuthi asibambanene, sidonse ndawonye. Kuthi nxa ubukhokheli bungakhulumisana lathi sivumelane ukuthi hatshi bantu bakithi asenzeni lokubana sizame ukulungisa lolu hlupho sihambe endawonye singadonselani. Kungabi lalokho ukuthi umnye udonse siyale umdingo ngoba ungenza njalo isitha kulapho esikholisa khona. Isitha ngisho abasichathileyo abachathi bethu lo hulumende futhi ophakathi uyakholisa nxa ebona izisebenzi zingathi ziyadonselana ngoba isenza njalo yena uyaqhubeka ezidivayida ngamandla bekholisa khona phana. So kuzisebenzi kithi asibambaneni.
Ungawuchaza uthi ubungumnyaka onjani lo kuzisebenzi?
Ube ngumnyaka obuhlungu kakhulu. Uhlobo lwethu olukhulu njengoba sinanzele ubana le mpahla yezitolo azithengeki, izisebenzi bezihola imali ekhatshana engaphansi kwalokho esithina imali edingwa imuli ukuthi pho ngumelise ukuthi nje amakhala bengaphezulu kwamanzi esithina ipoverty term line. Izisebenzi ezinebe zingafiki leyo mali kusitsho ukuthi bengxa ngasafikanga udonsa nzima. Intengo zezimpahla ezitolo lama services bekuqansa phosa inyanga ngenyanga. Isizathu sakhona sisizathu sokuthi uhulumende nguye umthakathi kule into ngoba utheni ilizwe leli aliphile lile mali eziningi esithina yi-multi currency kule bond yeZimbabwe kuyasebenza iround yeSouth Africa kule US dollar esilayo amadola eAmerica la asebenzayo. So uzananzela ukuthi ngavele sokunjalo kuba lenye imali eyiyo efuqa izinto zihambe kuhle and ungananzela kathi ezingokunjalo abantu bonke abezitolo bananzela sokunjalo bahle bathi bamba mlimo abakwenzileyo ukuthi kathi sibethi bona nxa befaka ama-price abo besebenzisa i-US dollar nxa uthenga ngebhondi sebe-rate futhi bengarethi ngale i-rate esemthethweni besebenza yonkambo omnyama isithi i-black market. Ngokunjalo kuhle kwenza izisebenzi vele zadonsa nzima ihole ezilholayo liyabe lingaselamandla lingaselancedo. So ke yilo uhlupho izisebenzi ezihlane lalo. Ngokunjalo ukuthi umnyaka lo vele kusebenzi bekunzima njalo kwaba le ndaba ye-COVID-19 fanele sikunanzele khona ukuthi izisebenzi eziningi zilahlekelwe ngumsebenzi we-COVID-19 ngenxa yokuthi kuzananzela ukuthi amakhampani abesequma abantu ukuthi bangabe baningi.
Ukuze umnyaka ozayo ube ngumnyaka omuhle olempumelelo kuzisebenzi kuyini elifisa kwenziwe?
Impendulo iyodwa njengeZimbabwe Congress of Trade sesikhulume ngani angazi iminyaka amingaki sikhulume into efana nayo. Ukuthi uhulumende lokho kwemali ezinenge ezisebenza amabhondi ama-US dollar amaranda kume ukuthiwa yi-multi currency sithi nohulumende kathesi kaswala i-pride yakhe ahle asebenzisa inothi eyodwa abantu nje basebenzisa i-US dollar ngawuthi i-US dollar isebenzi kumbe kube irandi engenayo kube yodwa imali esebenzayo kungaba njalo kuzenza ukuthi isisebenzi sihole ngaleyo mali naso siyethenga singasahliwe i-rating ngoba kathesi sikhuluma kanje kathesi izisebenzi zithole kanzima abantu abaningi abalazindlu ngoba izindlu azithengeki ngenxa yokuthi vele abantu izisebenzi zihole imali encane. So that bahlala abanikazi bezindlu lokwesithi ngabantu abamama loja ngaso kunjalo khona phana futhi abantu abana babhadala imali ngase bebhadala ama-rand babhadala ngemali yemzini ubhadala ama-rand kumbe ubhadala nge-US dollar kodwa no-holy bond khona kuhle ukuthi uhlutshintshe imali yanihliphele singakhulumi ngokudla singakhulumi ngabantwana abayizikolo konke lokho singakhulumi ngakho singakhulumi ngokuthenga imithi abanxa begula asikakhulumi ngakho konke lokho. So ke kuyatshengisa ukuthi impendulo la yikuthi uhulumende asebenze i-US dollar abantu bahola leyona yimpendulo. Enye futhi impendulo ukuthi izisebenza ke sibambanene ke seke luba sivalwa amehlo sithenjiswa izinto ezingasebenziyo ake sizimelene silamalunga lacacileyo abhaliweyo ku Labor Act abhaliweyo kumsekelo sombuso iconstitution usection 65 acacile ukuthi nxa uyisebenza ungaphathekanga kuhle kufanele wenzeni kodwa izisebenza ngasixoxisana lazo ezinye izidonsa siyala ezinye izidonsa siyala ake sele nje izisebenza ukusetshenziswa sibambanene uhlupho lwethu sizidlunze njengezisebenza ngoba akukho umuntu ozavela komunye umhlaba izosilunga ngisele ihlupho lethu.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Kusenjalo abathengisa ezitaladeni bathi kabasatholi inzuzo ngenxa yokusilela kwemali elizweni lokubhidlika komnotho. Ngokunjalo bathi kabasoze benelise ukujabulisa imindeni yabo ngokuyithengela zonke indingeko zekhisimusi ezifana lokudla lempahla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uNkosazana Debra Mukasa.
Sizananzelela ukuthi ibhondi lethu lona leli silisebenzisayo kukalutshwane ukuthi silithole. Kathesi ba-introduce i-$50. I-$50 vele kumbeni ngathi mina ngokwami mselufu mina njenge-informal trader ngibone ngathi kumbeni esandleni sami sengiyibambe kabili kumbeni kathathu. So kutshenisa ukuthi eZimbabwe kasilamali. I-currency yethu eZimbabwe kayibonakali, izibonakala emkambweni yensitha. So sengazi ukuthi bona vele bayithatha nga bona bemkambo yensitha bona labo esibathi ngabo sibhateleni emabhanga kakulamali. Kuba nzima ukuthi phandle lapha sithengise siyithole leyo mali noma singakhuluma ngaleya phandle imali i-US dollar, irand, ipuni likhula likhona kodwa linzima ukuthi silithole njalo le exchange rate yangkhona isuka ikhathaze thina sithengisayo you find ukuthi into ungayithengisa namhlanje ngemali ekhona ukuthi usuke futhi ususiyahuda iyabe ingasahuda njalo sibe sesinanzelela ukuthi silama civic servant abahola imali isemabhanga uyabuya ethi imali yami ku echo cash imali yami ku swipe so nxa iku echo cash nxa sengithatha mini echo cash iliana kuyangizimela kakhulu ukuthi ngihambe ngiyitshintsha njalo uhulumende utshintsha ekunike $50 ungatshintsha ungathatha iswipe kumbeni le echo cash so kayitholakali imali lokhu ibhoda isekhileta ebantwini abalutshwana kakhulu abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe ini umkhonomo wethu yibo abaphethe inoto yethu asisela ama-profits ngoba imali iphelela emoyeni bona la ama-2% ungashwayipha uthole uhanjelwe imali eningi lokuthi sesehluleka lokuyikhakhuleta ukuthi umthuli uthethe malini emalini yakho
ezendlini lapho-ke imali eliyitholayo iyenelisa yini ukuthi iphathise sikhangele ukuthi kufuneka ukudla ngalesi sikhathi sekhisimusi isikhalo ukuthi kulezikolo kuyini elikwenzayo
abanye thina njengathi esizisebenzayo sesilenkalakatha yezikweleti ezikolweni ngoba kasikwanisi ukuthi siyenelise ukuthi simithe esiyabe sifuna ukukwenza ngapha evini lokutshintsha sisethumela emazweni ukuthi silama-runners abasihotela impahla labo basichaje inkalakatha zezimali okuthi sigcina vele sesidinda ndawonye ukuthi nje yinto esijayele esiphila ngayo ukuthi sithengise kodwa sithengisa vele singabona ukuthi senzani asiphumeleli siyacela uhulumende ukuthi ngawe yavula sibile imkambo emningi eyikhiphe imali e-reserve bank ingene ebantwini qala besilama $2 esanyamalala ama $5 esanyamalala siselawo sokuqalisa $10 ukuthi leyo mali enyamalala isiyanga sokutshenza ukuthi vele le mkambweni yethu i-$5 kusho ukuthi akusela into ye-5 bond akusela into even ye-2 bond kusho ukuthi into njengokuthi sesiqalisa even le-frozen isiqalisa ku-10 bond which is i-economy yethu vele hayi isewe kakhulu ukuthi iyasi-affecta njengama-informal sector
uNkosazana Debra Mukasa ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Intathelizindaba elodumo eyake yasebenzela amaphephandaba abalisa ele-Financial Gazette kanye leZimbabwe Independent ingumhleli u-Aiden Witherall Kaseko. Ukutshona kwakhe kudanise abanengi abasebenza laye. Akukazakali ukuthi uzabekwa nini lokuthi ngaphi. Sixoxele umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube ongomunye wabasebenza lo mufi.
Sikusizi kakhulu ngoba undoda lo ngisebenze laye emaphepheni amabili i-Financial Gazette leZimbabwe Independent. Ube ngumqeqeshi omkhulu ngoba bekwazi ukuthi akulungisise isilungu njengomuntu obevela e-University of Zimbabwe lapha ake ngu-lecturer we-history ubekwazi akwenzayo mina njengo-national coordinator we-Zimbabwe National Editors Forum yibo abaqalisa i-Zimbabwe National Editors Forum ukuthi ama-editors abakhulu bephephandaba abakhulu bentathelizindaba abakhulu bemsakazo ukuthi bahlangane belo mhlangano wabo ukuthi bakhuluma izinto zabo ezicakathile ikakhulu ukuthi khona intathelizindaba ziyele ukukhululeka ukwenza umsebenzi wabo obathi ngesilungu i-freedom of expression freedom of assembly yibo la amadoda akuqhubeka umsebenzi wabo kungayisiwo lapho engikhona bengingasoze ngibe khona ngoba i-editors forum ikhalise yolwa amadoda mina ngithe sengifika nje ngisongasathokusisa but ngazohlangana kaye ngambuza ukuthi what is the guy kodwa hayi ndoda asizameni gcinaneni umhlangano wethu lo siyazama sokugcina siqhubeka phambili sibuhlungu ukuthi sesitshile kodwa ugijimile indima yakhe
Ungathi wadlala indima ebanzi okunganani kundaba zokuthapha izindaba lokuloba lokuthi ililahlekelwe okunganani njengentatheli izindaba?
Indima yakhe uyihambile. Ungamtshela ukuthi khona khona intatheli izindaba iziqakathekileyo kathi ezibaphidlule ezandleni zakhe. Abantu abanjengani, abantu abanjengadumisane Muleya, ofisheni kayiya. Kuphanaphasitudlani avile uTrevor Noah manje engikhuluma ngabo badlule ezandleni za undoda lo uJoram yakhe onebanje Matanyiri ngoba undoda lo ngofundise abantu abaningi ukuthi bengene ijournalism besuka e-University of Zimbabwe bekuya e-Zimbabwe Independent Financial Gazette abantu banjengakhe. So hhayi silahlekile nethemba lokuthi khona khona laba abasele abafundisileyo abanjengobomleya abalula
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqoqi wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi abantu abanengi bazahlela ikhisimusi ebunzimeni obukhulu obubangelwa yikudula kwezinto lokutshabalala komnotho. Ikroniko ithi kusukela ngolwesibili sokubotshwe abantu abedlula ikhulu abafunyanwe besidla amabele emashabhini lakwezinye iindawo zokunathela sokwedlule isikhathi esabekwa phansi kweziqondiso ze-COVID-19 ikhefyu. IZBC yona ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lomongameli weleBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi eVictoria Falls izolo bexoxisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Soku isikhathi sembiko yenu.
Hi 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 salibonani ku Studio 7. Ngithanda ukubonga ukusipha izindaba ezinhle lezimbe ezenzakala eZimbabwe. Siyabonga kakhulu kuzwa konke okuhle lokubo okwenzakalayo. Bese sithi kulabo abantu bona bayakhala ukuthi incwadi zabo kazivalwa. Hayi, sibaningi abantu abathumeza izincwadi lapha lama audio akhulunywayo. Angeke kukhulunywe konke in 30 minutes esiphiwa iStudio 7. I 30 minutes yangkhona la ingapheli incwadi lezo lokho ezisabalwa ziningi kakhulu. Izabalo yakho lawo nothena kayivala incwadi izabalwa sibili. Ngelinye ilanga izabalwa. Siyabonga kakhulu ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Zalibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo.
Kula muntu ongayiboni into eyenzakala emathebelini. Endaweni yakithi abantu bayaziyakhela kwasani. Abantu bayazenzela badonate izimali beziyakhele izikolo, bayakha amakliniki, bayakha imigodi. Everything abantu bayazenzela. Izikolo lezi ezakade zachiwa until ma selokhu manje imiduli iwela abantu abethu azirenovethwa. Kutshontshwa imali nje kuphela ukuthi imali yakhona isiwa kuphi, bayenzani ngayo kula muntu uyaziyo. Abantu bakithi abakhe bezama ukuphuma belime beke beyekele ukukhontrolwa yisisu njengale nto eyenzakalayo le kuthiwa baze belokhu berojwa umumbu obolileyo kuthiwa hey ZANU-PF ipholisa abantu. Abantu abakhe belime amabele belime bedle amandla abo nothi kuloko bephiwa into abangazaziyo ukuthi zibuya kuphi. Ilizwe liyaphela kula muntu ongaboli emathebelendi yonke indawo kubolile kula nto eright lapha sibisa mgwaqo lapho abahamba khona abantu. Even usuka ePlumtree usiya koBulawayo, even usuka koBulawayo usiya ePlumtree kuyefana kwamgwaqo wamagodigodi wodwa. Kwaye abantu bakithi bengakuboni ngoba ugibela ibhasi kuyabe kufanele ukuthi vele uhamba lapho kulinywe khona. endle ukuthi ngamagodi yonke indawo even lezi zinto abazenzela zona why bengazibuza ukuthi ikathi igovernment yona ikuphi why bengazibuza lo mbuzo hlanga ukuthi bebe donate beze everything abantu bakithi bake bezama ukulima mpela kakhulu beke betshintsha abantu bakithi bebona isimo ukuthi isimo sinjani abanye ngabarojwa ngamabhayisikili ukanti ungadla ibhayisikili impilo yakho yonke 5 years ungadla ibhayisikili
Salibonani, salibonani, mthokazi omuhle. Hayi, siyabonga imvula, siyabonga ugcinwa. Ninjani kodwa kumagumbi amane omhlaba. Singalilibali emalaba, kohole empowensi. Sibhode pupu, siphume pupu. Laphana kula badala abazi kakhulu. Badala badala laphana madlula mbijana esikolo sechebecheve ipopuliana kodwa kuchebecheve laphana singene siyephuma ewange singene eBotswana bakhona umlayo eBotswana sibone igoli idoza hayi siyabonga khona bedala kwengikhona amadoda anjengabothandazane ochuma nangana lapha umalima malume vuka ngithanda umsakazo ngokwazi ukuthi ngikubulise namhlanje ngikhona apha edaluka ngiyabonga ukuhlanganela nani obeni ngwenya edaluka
sanibonani sanibonani ekuseni endingelelayo ekufiselani le komadlambuzi ngizothi qaphuqapha ezindabeni elisilethela zona ukuze nani nikwazi ukuthi ngibe nomdlandla ukuthi siyamamela i-Studio 7 ngoba sisuka sikhuluma sihlaziya ngaloko lesuke likhulume ngakho endithanda ukudlulisa nanku ukuthi ngimamele u-Ezra laphana ekhuluma nogogo nomlandeli we-ZANU PF ugogo ukhala ukuthi encitshwa ukudla kulusizi kakhulu and kuyisiqalekiso ezweni lasezimbabwe ukuthi yethola kusiba nabantu abadala abancitshwa ukudla ethini esazi ukuthi ukudla kuncitshwana kodwa yethola iqembu line-system yokuncitsha abantu ukudla singavali nje yena umuntu omdala eyi-one sibala nje abantu bonke ijikelelele umuntu oliphethe indlala ongatholi lutho just ukuthi ngoba kalandeli iqembu lakho sencitshwa ukudla ubuse ubheka ukuthi ukudla lokhu kuprintwe kwabhalwa ZANU PF product kumbenjani sathola ubhale o-United Nations kobo-USA kungamadona asuka ngaphandle ilizwe liyathola isibusiso kanjani ungabheka uma kuthiwa kona kucela izulu kwakuthinyela abantu abadala kube yibona abahamba baye ekhona laphana bayekhuluma nezinyanya kumbe nonkulunkulu ukuthi kucela izulu ngoba izulu labo lingasani but namhlanje silabo abantu abadala sibancitha ukudla sithi izibusiso sizithola njani ilizwe liyathola kanjani isibusiso
Studio 7 kubasakazi labalaleli kwa Studio 7 okhulumayo ngozinja siyamkhonkoda ngithanda ukuphikisana lombono kaVumani Ndlovu lo awukhulumayo othi abantu ababuya ngaphandle kufanele babheke ukuthi badlulile bechekwa betestwa ukuthi bale quarantine noma lutho kufanele ukutshele labo sebhuku labo bani bani ukuthi babheke labo bantu uVumani Ndlovu lo ucabanga ukuthi uyini yena eZimbabwe okhuluma lolo daba olufana njengalona yesitede ukuthi akhulume legovernment yakhe yeZANU PF ukuthi kufanele iyandise abazempilo le nto oyikhulumayo kwibumbudane nje okukhulumayo kuphambene
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amaswe iReuters ithi kulabasolwa abalitshumi lanhlanu kwele Uganda abetheswe amacala okuphatheka kuzehlakalo zobudlova iterrorism kulandela ukudubuka kwamabhomba abulale abantu abayisithupha kunyanga ezimbili ezedluleyo ya Associated Press ithi omhlophe owayelipolisa kwele Melika unkosazana Kim Potter ufunyanwe ngomthethwandaba izolo elecala lokubulala owesilisa onsuntu umnumzana Donte Wright. Singene kudaba lweMelika. Owayengumongameli umnumzana Donald Trump usecele inkantolo yeSupreme Court ukuthi ivimbe ukuvezwa kwamaphepha lemininingwana ephathelane lokuhlaselwa kwephalamende yeMelika ngabasekeli bakhe mhlaka 6 ngosibandlela. UTrump ufikise isicelo lesi kulumthethwandaba izolo ephikisa isinqumo senkantolo ephansi i-Appeals Court esokuthi uhulumende kumele afumbulule lawa maphepha awaphe ikomiti yedale lephalamende ephenya loludlakela. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi athathe isinqumo sona leso. Umnumzana uTrump ungumuntu nje othanda ukuchitha kakhulu ecourt ukuyamela amalungelo akhe kumbe ukuvimbela amalungelo abanye. Kuyindlela asebenza ngayo kusuka nini nini vele kujwayelekile ukuthi enze kanjalo. Kodwa ke njalo kuveza kahle kamhlophe ukuthi kakhululekanga ukuthi lokho kwakusenzakala kwazakale kuZulu. Ngakho ke abaningi bangabe vele kade bekukhangelele nxa unanzelela indlela vele aphile ngayo kusuka nini nini ukuthi akakhathali ukuthi ahambe aye emthethwandaba noma yini engama phambi kwakhe emvimbelayo uyachitha emthethwandaba ukuthi ayilungisa lokho amele amalungelo akhe kumbe avimbele amalungelo abanye njalo njengalokhu sibona kusenzeka.
I-Supreme Court ubona iluphatha njani lolu daba?
Kuzaba nzima ukuthi Supreme Court ivimbele amandla e-Congress ewaphiwe i-Constitution ukuba ibe lalokhu ngesingiswa kuthiwa i-oversight powers over i-executive yeMelika. Ngokuba phela ayikho enye indlela nxa ngabe kuyabe sekuvinjelwe ukuthi iparlamente yeMelika ikwazi ukubheka lokho okwakusenzakala. I-Supreme Court ingavimba lokho kuyabe sekusitsho ukuthi upresident usenziwe waba yinkosi engekho accountable to the American people via i-Congress. I-Congress phela yiyo ebekwe ukuthi ikwazi ukuhlola lokho okungabe kungasuthisa abantu ukuze phela ivimbele izinto ezinjengazona lezo ukuba zenzeke njalo. Kuqakathekile ukuthi kuvele kahle ukuthi kwahamba njani ukuze kuvimbeleke kungaphindi futhi. Kungafihlwa khona lokho ukuthi kuzahlala kusenzeka lo munye upresident kusasa uza kwenza into efanayo. Ngakho ke kangiboni ukuthi Supreme Court lanxa ngabe iyande kakhulu ngalabo abakhethwa ngama Republicans okuthiwa ngama conservatives ukuthi ngavimbela ukusebenza kweCongress ukuthi ibheke ukuthi umonakalo lo wavela ngathi ubangwa yini ukuthi uTrump yena wenzani kukhona lokho.
Kuyini kahle kahle uTrump angafuniyo lapho ukuthi kubonakale?
Into esatshwa nguTrump yikuthi kuvele ukuthi wadlala ndima bani kuleso sihlakalo sikamhla ka 6 January. Yikho akwesaba kakhulu ikakhulu njengoba efisa ukuthi aphenduke njalo eofisini ngevoti ka 2024 ukuze angene ngo 2025 mhla ka 20 January. Uyesaba ukuthi kusengavela lokho kumlimaza kakhulu nxa ngabe iCongress iParliament yeMelika ingavunyela ukuthi ihlole icwaninge ikhangelisise ukuthi yena wadlala ndima bani kuleso sihlakalo lalokho kunyokwala ndela emuva ukuzama ukugenqula imphumela yokhetho lweMelika lubanjwe ngokwemthetho weMelika ngokweconstitution yeAmerica. Kungamlimaza kakhulu okungaphuma khona ikakhulu nxa ungatholakala ukuthi ulalokho akwenzayo okungalunganga.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusaswe sixoxela ekobulawayo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abangamatshumi phose amathathu 27 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngenxa yokudula kwezinto lokuthabalala komnotho. abaphila ngokuthengisa labo bathi bazadlala ikhisimusi besebunzimeni ngoba kungasela nzuzo abayitholayo. Wayengumhleli weZimbabwe Independent njalo eyintatheli izindaba elodumo u-Eden Witherell kaseko. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungameli Nkomo ngelifisela ikhisimusi elihle.